Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthando nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 1 Mpandula 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, lanxa ibandla le-CCC lisithi lifuna kwenziwe ukhetho olutsha oluzalawulwa yi-SADC le-African Union, isikhulumeli sikahulumende umnumzana Nick Mangwana uthi lokho akusoze kwenzeke.
Ekugcineni kwelanga mbona engani i-SADC ilamandla njalo ile-opportunity yokulungisisa izinto eZimbabwe. Kungaba kuyukuthi bazothi ama-election kawayenziwe katsha or bathi buyelanini ku-Government of National Unity.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uzagcotshwa ngeviki ezayo ahle aphange abumbe uhulumende wakhe. Abangafuniyo uthi bayaziphuphela nje kulibalele.
Inhlelo zehulumende zinenge kuphela abantu abaphikisana lehulumende bazothatha isikhathi eside bephikisa endaweni ukuthi bathathe isikhathi eside besiyadinga inhlelo zokuthi ihulumende iqhubekisele phambili impilo zesigaba zaso.
Sinengxoxo lomunye wabafunde kwele Melika phansi kohlelo lweyali unkosazana Ntombi kaMama Moyo.
Mina, I was part of the 100 who were chosen and bamfaka a company notwa yi San Francisco International Film Festival.
Amapolisa athi azabopha bonke abagqugquzela ukubhikitsha uqoqwe ukuthi kwenziwe lamhlanje elizweni jikelele phezu kwempumela yokhetho. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lanxa ibandla le-CCC lisithi lifuna kwenziwe ukhetho olutsha oluzalawulwa yi-SADC le-African Union, isikhulumeli sikahulumende umnumzana Nick Mangwana uthi lokho akusoze kwenzeke ngoba imithethwandaba yeZimbabwe yiyo yodwa engalaya ukuthi kwenziwe ukhetho olutsha, hathi i-SADC. Eloba inkundleni yokuxhumana AX, uMnangagwa uthe njalo lanxa kungaze kwenziwe ukhetho olutsha kuyabe kumele luphathwe yiZimbabwe Electoral Commission njengokutsho kwesisekelo sombuso welizwe, hathi i-SADC le-AU njengalokho okufunwa yi-CCC. Untungameli Nkomo weStudio 7 ubuze ingcwethi kwezombusazwe efundisa ekolijini le-UNISA kwele South Africa umnumzana Shepherd Mpofu ukuthi uthini ngamazwi kaMnangagwa.
Singakhumbula umbuso wokubambana kwezanu-PF le-MDC, i-Government of National Unity, indlela eyaba khona ngayo kwakungemva kokungenela kwe-SADC. I-SADC Observer Mission, i-report yayo yakuqala, was more condemning of ama-elections than any other report that you will ever read about ama-elections eZimbabwe. And lokho kwavela ku-SADC. And mina angikhangelelanga ukuthi ama-elders la e-SADC nxa ezobuya azokhuluma anything ezaphumela phandle or ezaphuma endleleni yalokho sokukhulunywe yi-SADC Observer Mission. So ekugcineni kwelanga mbona engani i-SADC ilamandla njalo ile-opportunity yokulungisisa izinto eZimbabwe. Kungaba kuyukuthi bazothi ama-election kawayenziwe katsha or bathi buyelanini ku-Government of National Unity. Mbona ngani i-SADC or ama-SADC countries, especially abo-South Africa labo-Botswana labo-Zambia, they actually at a higher risk, humanitarian risk, than any other country outside the region yokuthi izinto nxa zingahambanga kuhle eZimbabwe. It's not only ukuthi iZimbabwe yiyo elama problem wo iZimbabwe yeyodwa esenkingeni. Amazwe la aseduze leZimbabwe lawo bazaba senkingeni ngoba abantu bazabaleka eZimbabwe kungasela kudla, kungasela msebenzi, kungasela impila kahle besiya ezibhedlela ezikwamanye amazwe. So kuqakathekile ukuthi i-SADC ingenele eZimbabwe, not for the sake of Zimbabweans only, but for the sake of the sub-region.
Isikhulumeli sikahulumende umnumzana Nick Mangwana Uthi yena isadaki kaila sabelo eZimbabwe imithethwandaba yeZimbabwe iyo yodwa engatsho ukuthi kumele kwenziwe ukhetho olutsha kanti lalolo khetho kuyabe kumele luholwe iZimbabwe Electoral Commission hathi oAU labo sadaki laba bakhulunywa iTRC
constitutionally yebo engabe eqinisile kodwa ngendlela izinto esezenzakale ngayo nangendlela imathi ngakhuluma ngecapacity yokuthi iZimbabwe yakwazi na ukufunda ama-election and in any case ukuthi sizivuze ukuthi iZimbabwe Electoral Commission imali zokwenza ama-elections bayithatha ngaphi ezinye izimali ngabazinikezwa ngamanye ama-funding bodies outside of iZimbabwe and ekugcineni kwelanga esesiwukhangele lapha asikho ukuthi i-constitutionality yokwenza ama-elections ikuphi but i-problem yikuthi ama-elections ayatshontshwa iZimbabwe Electoral Commission xa esithi bona ama-election abayenzayo bayenza ngobucoco obuphezulu then esingakusho yikuthi kabala capacity or abakwazi ukwenza ama-elections so ekugcineni kwelanga sokumele banjani bancediswe ukwenza ama-elections la so i-SADC can recommend ukuthi kube la ma-election amatsha but ngokukhangelela kwami mbona engani i-government of national unity kungaba yi-best possible way for ama-Zimbabweans to go through ngoba singathi kube la ma-election amatsha then sesikwazi ukuthi abantu bazovulawa i-ZANU-PF abantu bazotshaya sebetshayela ukuthi kabavotele i-ZANU-PF or labo abavotela against i-ZANU-PF ukuthi nxa sokufika la ma-election amatsha bazohlukunyezwa yi-ZANU-PF besenzela ukuthi bavotele i-ZANU-PF ngokhetho lololutsha.
Alo-ke ngumnumzana Shepherd Mpofu ofundisa ezokwethulwa kwembiko e-University of South Africa i-UNISA obexoxa ecingweni lontungameli Nkomo ekhonale kwele South Africa. Kunjalo nje umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uzagcotshwa ngeviki ezayo ahle aphange abumbe uhulumende wakhe. Ekhuluma izolo eBuhera emkhosini wokuthakazelela ukunqoba kwakhe lebandla lezanu PF uMnangagwa uthe labo abathi benganqotshwa bagqugquzele uDlame bazajeziswa kalukhuni. Lo bekungumbuthano wakuqala okaMnangagwa ngemva kokhetho. Wengezelele esithi ilizwe alisoze libuswe yizo sanyama zamazwe angentshonalanga. Umthetho uthi njengoba ibandla le-CCC eliyilo elikhonona ngempumela yokhetho lingayanga enkantolo yezokhetho ukuze kumiswe ukugcotshwa kukaMnangagwa kusahlolisiswa lolu daba kuzamele agcotshwe. Sixoxe lo wakhethwa ukuba ngukansila wesilobela emele ibandla lezanu PF umnumzana Willard Moyo saqala ngokumbuza ukuba ulubone njani ukhetho.
Ukhetho baba Gande luhambe kahle kakhulu ngenkambo engilayo kwezompolitika okweminyaka edlula engu-20 edlulileyo ngiphakathi kwendaba zompolitika angikaze ngilubone ukhetho oluhanjiswe ngendlela e-professional njengaleyo ukhetho olwenziwe emgceke olube free and fair ukhetho olube luhlelwe ngendlela yebanga langaphezulu njengokhetho lwalonyaka izeki ngitshayela ihlombe ngalokho bekulukhetho lokuthi ungasebenzanga kahle ebantwini ubusiwa mawusebenze kahle ebantwini abantu bebekuvotela ngoba adongela into efihlekileyo into yonke ibihamba ngendlela enhle njengomuntu ade candidate ekathe sisenge ngukansila ngoba nginqobile ngiyicandidate kuma election adlulileyo ngithe sithi ngiyagayela ku ward 29 lapha isilobela egoqela idonsa yonke le mawolo kohlo lechapewa ngabona ukuthi ukhetho lolu belu free and fair ngoba ama polling station la ngu 5 wonke be sitima mfika kiwo ngithola ukuthi iZanu PF eyethu party ebusayo ibila ama agent ayo angu 3 iTRC bona baba kuhlaba umkhosi kangaka ngithola ukuthi ilama polling agents angu 4 so adebemela ama party abo bekhangela uhlelo lonke kuvotwa ukuthi akula umuntu campaign ayo within 300 meters adebekhangela bonke abeCC labe Zanu PF bekhangela konke sokubalwa ntambama bekhangela kufaka ama light abakhulu adedengwe izekhi kumhlophe ku kutenke kwa balwa kuhle ama pepa lapo kuhine koni sisi efakwe hotwa kuhine koni Zanu PF afakwe hotwa kubuzwa ane kufunye lwane kuti siya vumela nutileli ngele Zanu PF kufunye lwane kubuzwa nutileli siya vumela tele triple C kufunye lwane kwa kete lapo kwa isa inelo ana mavile ven Zanu PF ya wina kuwa ati 29 eto nsa primary I triple C yaba lama vota mane ngudu lawe Zanu PF eto nsa business center I triple C yaba lama vota mane ngudu lawe Zanu PF eto nsa dem primary school Zanu PF yaba lama voti ama nengi 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 kakuru ugudu lawe triple C I triple C kwa ya liwa kuwa ati 29 basaina bonge lama achenze abo ukuti uketo lukajiswe kuhle kuwa ati 29 so ayu keto lukajiswe kuhle
bakona abati ibandla le Zanu PF liyehluleka ukwethula inhlelo ezithuthukisa impilo kaZulu wena uthini ngalokho
abakhuluma umbono onjalo angiboni ukuthi baqinisile of course bale mvumo lelungelo lokukhuluma ingqondo yabo abayicabangayo kodwa iqiniso elikhona on the ground ikuthi iZanu PF yiyo iparty elabantu enhliziyweni yiyo iparty elenhlelo ezimhlophe ezimgceke zokuthuthukisa ilizwe lakithi indawo yakithi yesilobela le ward 29 engikhokhelayo inhlelo ngizibone zisenziwa ihulumende ezanu PF ezibambeka ngesandla izinenge engingazibalisa ilanga lichone ezigoqela ukufakwa kukagetsi endaweni yakithi yedonsa kufakwe kwamagetsi ihulumende ezanu PF esebenza logatsha le rural electrification agency ihulumende yaqhubekela phambili yafaka ubulembu be internet ezikolo zonke ezisedonsa le la phecheya emaholo kohlo yafaka ubulembu emaklinika ukuthi abantwana bezikolo lababalisi bayenze iresearch besebenzisa ubulembu phezukwaloko yahamba ihulumende ya edonsa secondary ya donate ama laptops ama chacha asemabhokisini angu 30 amachuma amathathu yaqeda lapho ihulumende yalungisa udaba lwezifuyo zabalimi be ward 29 uhulumende under presidential scheme sanikezwa idipa lokudibhisa oluluhlobo lwe-tigris ukuthi inkomo zingafi sa kulenhlelo eziningi ihulumende eziqhubayo yasinika iklinika edonsa kusithemba le duzane ledamu ledonsa inhlelo zehulumende ziningi kuphela abantu abaphikisana lehulumende bazothatha isikhathi eside bephikisa endaweni ukuthi bathathe isikhathi eside besiyadinga inhlelo zokuthi ihulumende iqhubekisele phambili impilo zesigaba zaso
Hello ke ngumnumzana Willard Moyo owakhethwa ukuba ngukansila wesilobela kuward 29 emele ibandla lezano PF ubekhuluma le studio 7 ecingweni ekhona le esilobela ukusebenzisa indlela ezintsha zakulezi insuku ezikolweni eziningi zemfundo yaphezulu ezifana le Harare Polytech kunikeza ithemba lokuthola imisebenzi kubafundi lapho sebephuthe izifundo kumakolitji la. Intathelo izindaba e-Studio 7 uMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Amantombazana labesifazane babikwa sebebonakala behamba phambili ekuthatheni izifundo ezobungcitshi bezokulungiswa lokusetshenziswa kwemitshina yakulezi insuku phezu kwalezo ezesayensi. Unkosazana Messi Ndebele wakobulawayo yisifundi seHarare Polytechnic yena ke ube ngowesifazane oyedwa othole umvuzo wokunqoba abanye bonke ehlangothini lwezifundo zeprinting and graphics arts designing.
Ngisizakuthokozela ukufuna kuzanje nge-graduation yami yanamuhla ngoba ukuthokozisa kakhulu ukuthi yimi ngedwa inkazana esuka koBulawayo noma isiNdebele kodwa ukuthokozisayo ukuthi ngikwanisile ukuba ngifike ngapha eHarare ngifunde ngiqeqeshe njalo ngitholele umvuzo engiwutholileyo namhlanje kuyangithabisa kakhulu njengomntwana oyinkazana.
Emizameni yokuthuthukisa imisebenzi yezandla esiqhutshwa ngabekolleji leHarare Polytechnical College izifundi sezanelise ukuguqula izimota ezilichumi ukuze zisebenzise indlela ezimbili zamafutha ipetulu le-LP gas. Esinye salezi zifundi uJoseph Takunda Purazi ulandisa kabanzi ngasebe kwenzile ngale ndlela yamafutha.
Njengoba sisebenzisa upetuloli sifuna izinga lokuthisa lenjini linyuke ngendlela yokuthi amanzi asendlini asetshenziswa ukuyipholisa azokwazi ukufika lapha achise i-liquid petroleum.
Umsekeli kamphathintambo ogatsha lwezemfundo yaphezulu umnumzana Raymond Machingura uthi indlela abafundiswa ngayo emakolijini kulezi insuku ingadingi ukuthi isifundi siyedinga uqhatshwa ngoba siyabe sitholiswe ulwazi olwanelayo lokuthi sizisebenze.
We are equipping our students with an education 5.0.
Sihlomiswa abafundi bethu ngemfundo 5.0 esekelwe ligugu lethu. Kutsho ukuthi bangakwazi ngempela ukuguqula igugu eliseduze labo kube yimpahla nokudingwa izakhamuzi zethu. Ngaleyo ndlela bakha kokubili amafekithali lomnotho wethu.
Phakathi kwabaphezu kwenkulungwane ezintathu 3054 abaphutshe izifundo lumnyaka ka-2023 abayisilinganiso phose esingamachumi ayisithupha ekhulwini 56% babo bekungabesifazane. Ingcwethi zezemfundo zithi lesi yisibonelo sokuthuthuka kwesimo semfundo yamantombazana labesifazane ukwedlula leso ebesikhona sonke lesi sikhathi. Njalo kungokwakuqala ukwenzakala embalini yaleli koliji ele Harare Polytechnical College eminyakeni eyedlula kancane ikhulu 103 years history selokhu laqalayo ukusebenza. Ngimele iStudio 7 ngise Harare ngingumevis Gama.
Okumanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi amapholisa athi azabopha bonke abagqugquzela ukutshengisela ukuqoqwe ukuthi kwenziwe lamuhla. Besithi uZulu azihambele emsebenzini engesabi ngoba amapholisa agcwele ndawo yonke. Isikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi uthi abazatshengisela lamuhla kuyabe kungaphandle komthetho ngoba kungavunyezwanga ngamapholisa. Iphephandaba lobulembu lezimlife.com lilodaba lokuthi ugatsha lwezokhetho lwe-ZEC luthi kalusuze lwethule ubufakazi bamavoti ama-V11 lanxa inhlanganiso ezimbalwa ezibalisa uhulumende welemelika zisithi akwenziwe lokho njalo ukuze kube mgceke ukuthi uMnangagwa wanqoba njani kukhetho. Okwamanje sengidedela imuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Hayi, siyabonga izani sikwenzile futhi yariga kuyela. So iSouth Africa lebutshana mithi lindile abantu abaningi kakhulu abazophuma baye khona besafuna amathuba angcono ngoba ngeke bahlalele amasimba lawa lapha. So ndofikile mbalula la wagunyazile amazimba ngokuthi uthi khona izanywe right rike. So bazothwala inkukhu zabo labogogo babo baye khona. Siyabonga. Ngakhuluma ngumasenga ngilapho kobulawayo iphumule emadonki.
Salibonani, salibonani bathwakaza bahle njani lonke magumbi namano. Mhla abantwana besilo silo samandebele umzilikazi kamashoba ngiyalibingelela lonke ithi lingabe linjani ukuphila okhulumayo ngobodlozo mnyama. Ye bantwana bakamthwakazi masibambaneni sibe moya munye sibe nyanda yinye. Lokhu ngikutsho ngoba ngikhuluma ngiqondanise lokhetho lololudlulileyo bekukudala sikhuluma kudala sikhuluma sithi ukudibanisa amavoteni labantu basempumalanga akuncedi kufana nokuphefumulela isidumbu ongeke uyikhuphe embusweni iZANU-PF ncedisana labantu bayo ngoba iZANU-PF ayihlukananga lala madoda enisebenza nawo. Awusozuyikhuphe namhlanje ukhetho oludlulile kodwa behluleka ukuthatha amanyathelo bayehluleka ukuma baqine balwela ivoteni bathwakazi yini line levoti yena kudlalwa ngayo kangaka bathwakazi ngiyalimukisa ngivula amehlo ngithi thungululani libona kuyasa bathokazi thungululani libona thathana amavoti liwase kumthokazi Republic Party okanye liwase kuzaphu usibangilise umuntu wesintu laba bantu basempumalanga akunanto elizayifuna ngabo namhlanje nampa bachumile kobulawayo lenze i-whitewash layikhanyela iZANU-PF kodwa bona bayivotele emashonani central bayifaka emaswingo bayifaka emashonani west bayifaka yonke indawo bayayithanda alisoze likhupha izaphu likhupha nge-CCC i-CCC ngokunye okulugatsha kweZANU-PF okudalelwe ukuba lingafi lathola impumelelo lenkululeko bathokazi ngithi thungululani
qum shelele ngihambe ngabuya ngizibonele ngosi ngivotile ya into eyenzakeleyo ke lapha thina besivota khona kwathiwe ekuseni savuka ke sithi siyakhonapho siyavota kwathiwa ma ungalamamax into ayinilokhu khonoko okufaka emlonyeni lezifonyo lezi awungeni hawu kanjani ngoba besazi ukuthi laphana vele ibhesi ye-triple C awu saqinisela sabona thina sekubuya ke lokuzeni abantu laba sebebuya sebesinikeza into lezi bona bevele sebethe kungafakwa amamask kufakwa amamask kungavotwa amamask la afakwa emakhaleni ma ufaka ungala mask awuvoti kungazaanawusi so angithi nina lizokunye ukuthi amavoti afika late thina lapho esasikhona kwafika inkulumo enjalo kodwa-ke we didn't change ingqondo zethu saqhubeka-ke savota ngendlela esivote ngayo awu laphana ukhansila vele wethu wadlala wanowezanu wezanu wathola 100 la fana wethu ungene ku-500 uyabona so into engiyibonileyo mina abantu bayatshintsha ma umuntu esezingenele ebhokisini eseyena uyatshintsha hhayi ukwethusela bekukhona kodwa kwezinye indawo bekungayisiko khona lokhu thina sikubone ngosi nalapha sihambile sabuya sayacheka lokuthi sifuna ukubona ukuthi akulankunqunkunqu yini obenzakeleyo ngoba besivele sizakufaka thina athathola ukuthi hhayi la bantu abazivotele laba abantu abebenganamali ukuze nama-ajenti hhayi aphume njalo amavoti abo akuzange aba nenkinga so yikho nisithi mina hhayi kuningi bantu esikubonileyo qumqumqumqumshele
salibonani salibonani studio 7 salibonani into ebalulekileyo ukuthi umuntu uma engasafuna ngozulu wonke akakhitshwe vele kube gaye one ngoba into zamavoti voti lezi zehlula vele akakhitshwe isitrati zinifane sayayenzakala kumgabe somele siyenziwe gaye one ngoba amavoti ngani ayehlula abantu sebekhadele kutshona betshelwa into ezingekhoyo beyenziswa into ezifunwa izanu labantu baso so hayi lo muntu okumele akhiphe khitshwe njengenja kahle kahle njengenja etshaywa ngenduku ihlaba umkhozi siyale sesikhathele thina into ezingaqedakaliyo lezi
studio 7 ndinjani hayi lo mdala omnangagwayo sicela aphume akaphume bakithi akasishayise ngomoya ngathi ngezwa le nto ezikhulunywa ngabantu sikhathele ngaye kake sitshayise ngomoya oyisikhava sakhe lesi angasisusiyo esiyesithwele yonke into yakhe inkemenkeme yakhe hayi akaphume sikhathele ukusebenza emazweni akaphume
studio 7 salibonani basakaza abahle nabalaleli abahle siyabonga kusethule le ndaba kogandi odungamile nabosithandekile siyabonga abafowethu kusethule indaba ezinani ezilohlonze ezingathathi hlangothi eziza nje zingamaqiniso siyabonga nje umnangagwa akaphume le nto yami le angathi ngahamba mpela isiyefika endlebeni zakhe umnangagwa ezwa ukuthi akasafunakali umnangagwa akaphume amavoti aphinde mpela aphinde amavoti umnangagwa ephume lowa muntu lowa usithwale senzima kakhulu aphume umnangagwa siyabonga
bantu bakithi linjani no abantu asibambanene lobu ngwezano uyawuvotela izano nje kuphela ukuthi uvele ukade uvotela leyo ndengu leyo chicken kade uyiphiwa le chicken uzayidla yini i-5 years la manje ngikhuluma lawe so ma ungilalele akuselayo i-chicken kasakwazi ukuthi kwabuya wazothi ngivotela bantu bakithi sikhathele ngani bantu bakithi siyasifonela ukuthi asila milimili asila mpupu asila lokhu asila chukela kanti lina lethi sikuthathaphi thina sithwele nzima la igoli sitshaywa
vuka mthwakazi vuka mthwakazi ye yeah. Siyamuzwa ufikile mbalula etshengisa umhlaba ukuthi kalangqondo le ngqondo ezihlezi fisa ukuba yizano ngoba enikwe izimali yizano wehle kutshontshelizweni lakwatshontsha kwelinye ilizwe akula nto angasibabazela imperialist kuchoni kuni kuyinjalo kubi ngakho kahloniphi abanye abantu i-CCC inhlanganiso yabantu abadlula izigidi ezimbili abadlula izigidi ezinhlezi angxenye ikhulu ikumbi inkulu ngwale ezilichumi baningi kakhulu abantu labana abantu abangaphansi kwe-CCC ababizwa ukuthiwa yi-CCC uChamisa ayisiyo obizwa ukuthiwa yi-CCC uChamisa umholi we-CCC umkhokheli owakhetha ukuthi akhokhele i-CCC yikho engasosimbuluzela atshela abantu athi khona TPC imperialist bona bayini bona ubungane babo lezano babuthethe ngapi iyensi umkhonto wesizwe bebehlangene nabazibra anxayevele ibona abantu abagadela ilokhu zenye izinhlanganiso endleleni anxayevele lokho kumkhonto wesizwe kodwa esizwe behlangene nezibra iyisitha sezano wonke umsebenzi bayenze bexabana lezano bazi izano yazene lisukubulala abantu bantu yensi yaba lahlele ibhala pho angasitshela khona ababazela umhlaba izano isona azama ukuvikela izano athi bona bayinto yinye lezano beqala nini kulokuthi athuthe izano imbadeni imbulu kakhulu imbulu kakhulu yayiyangisa ukuthi akhuluma amanyala amakhulu kangaka phambi kwabantu.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, omunye osakhulayo ophatheke kuhlelo lwabatsha lukahulumende welemelika olweyali Professional Development Experience unkosazana Ntombi kamama Moyo uthi ufunde okuningi phansi kwalolu hlelo. Uthi usuka eMelika esebuyela eZimbabwe elidlabuzane lokuyafeza konke akufundileyo njalo abantu kufanele bakhangelele ukuthola amadrama avela kuye. Kesizwe ingxoxo ayenze lo Studio 7.
Kulento okuthiwa yi-Professional Development Experience, i-PDE, whereby balifaka kuma-companies e-America ukuthi lisebenze, lithole ulwazi lokuthi bona basebenza njani and bakufaka according to ama-interests akho lokuthi wenzani, msebenzi bani, nxa usekhaya. And mina, I was part of the 100 who were chosen and bamfaka e-company okuthiwa yi-San Francisco International Film Festival. Ise San Francisco in California. So basically a company lay iyenza ama film screenings like ama film festival where they showcase and celebrate ama films iphinde futhi inike I support to ama local filmmakers ngokubanika office space yokuthi nxa ngela ndawo yokubhalela uyabuya lapho uzobhala kulama computer kule internet kulama office kuthule akwanisa ukubhala in peace. They also give you guidance bakufaka in contact with abantu aba established in the industry.
Kuyini okutholileyo kulolu hlelo?
Ukuhlangana labantu abaningi wa part of the industry here. There's a very large film industry in San Francisco. Kukhona abantu abayenza ama film whether bayaqalisa kumbe they are already established baningi. So I was able to meet a lot of them and bendenhlanhla ngoba ngifike ngesikhathi se summit. So i-summit leyo ibihlanganisa nje ama filmmakers from around San Francisco and Oakland. Bafake ku wonder ukuthi xoxani xoxisane ngendaba ze industry, the problems you face, the successes. So I was able to meet a lot of people through that.
Yiphi into enkulu ongathi uyifundile kulolu hlelo?
Hamba kuma acting classes ngoba thina as writers sibhalile but we don't know what actors go through ukuze iscene iphume kuhle kuhle. So I was able to go to that ngabona ngafunda and then ngafunda futhi le ndlela abayenza ngayo ama films from the first stage till the end, like ukuqalisa ngkhona ukubhala njani, uapplyela njani funding, lokuthi ama meetings angkhona with your staff uwahlela kanjani.
njengoba usubuyele eZimbabwe kuyini ozafika ukwenze?
So mina nxa sengifika ekhaya umsebenzi uyaqhubekela phambili. I'm hoping ukuthi I'm going to write more dramas for my audience, and I'm also hoping ukuthi ngisahlala ngixoxisana labantu labengisebenza labo lapha, ngoba they have been so good to me, they have taught me so much, and this is not something that you learn from just about anywhere.
Alo ke ngonkosazana Ntombi kayise moyo ongomunye wabafunde kwele Melika phansi kohlelo loyali obexoxa icingweni lo Tabo Kancube intathele izindaba ye Studio 7 besigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gande, yasidibaneni njalo ngeviki ezayo ngomvulo ekuseni. Kodwa ke silazo ezinye indaba phakathi kwesikhathi lapha nsuku zonke ngo-7:30 ntambama. Olifisela impela sonto elithukela, igama lami nguChris Gande.